Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 17 Mfufu 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sinokudana kakhulu njengebhethu ekuthiyweni ngubaba umsipha. Umsipha simbona njengomuntu owathengisa ukuzinikela kakhulu, nguye owamisa ukulawa kwabantu ematholeni lemigenzi ngesikhathi sekugrawundi, lapho ubuhlanya balabo ababusayo ababuvumayo bebenza phezu kwabantu bakithi.
Owake waba ngusibalukhulu wesabelo se-Midlands enkabazwe umnumzana Sifa Simsipha kasekho.
Mina ngokwami akungiphathi kahle ngoba thina esibuya ngaphandle abantwana sabe sibhadalile i-school fees and okwamanje uma bengafundi, which means iy'mali zethu ezidlalisekayo and kuyabachithela isikhathi ukuthi la next year sabe sikwazi ukuthi kumele bebe sebekwelinye izinga, sesiyobuyela emuva futhi sidinga izimali ezishisiwe ukuze babuyele futhi esikolweni.
Ukutshengisela kwama-university akwele South Africa sekuthiye iningi labazali beZimbabwe abalabantwana emakolitshini la bekhathazekile kakhulu. Ukapteni weqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders uFelix Jilungwe uthi kabasoze balinde ukuphathiswa ngamanye amaqembu emkhakhanisweni wokuphakamisa isicoco se-PSL salonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owake waba ngusibalukhulu wesabelo senkabazwe umnumzana Sifa Simsipha kasekho. Umsipha ubhubhe lamhla ekuseni esibhedlela seWest End eHarare ngemva kokulwisana khona, ngiyaphinda njalo, ngemva kokulaliswa khona kusukela ngeviki edluleyo. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Indodana yakhe umnumzana Dagia Simsipha nguye obikele intatheli izindaba ukuba uyise usiwe esibhedlela ngemva kokukhala ngenhlungu zesifuba ekhwehlela njalo nje, lapho okutholakale khona ukuthi ngumkhuhlane wenyumoniya. Ibandla lezaphu selethule umbiko wokukhalela imuli yakomsipha bethi ube yindoda emadodeni ema ngeqiniso njalo elenhlonipho ebandleni lebutho lezipra okungathandabuzwayo. Abezaphu bathi umsipha waba ngumlamlankunzi omkhulu ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi, ngoba ukuba khona kwakhe kwanceda ukumisa ukubulawa kwabantu mahlayana kwazalwa i-Unity Accord. Lamazwi agcizelelwe isikhulumeli senhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Gifford Sibanda othe umsipha wayengumuntu ohloniphekayo njalo owasebenza kakhulu ngesikhathi sokubhula umlilo wombhuqazwe.
Sinokudana kakhulu njengebhethu ekuthiyweni ngubaba umsipha. Umsipha simbona njengomuntu owathengisa ukuzinikela kakhulu, nguye owamisa ukulawa kwabantu ematholeni lemigenzi ngesikhathi sekugrawundi, lapho ubuhlanya balabo ababusayo ababuvumayo bebenza phezu kwabantu bakithi.
Usibanda uthi umuyi wayengela nkethabechabi njalo ube ngumuntu okhuluma iqiniso engela bugwelegwele njengezinye inkokheli zombusazwe, ethi nguye njalo umuntu obelesibindi sokukhuza umongameli Robert Mugabe uma ephambuka.
Ubaba umsipha ngebhuku lakhe alibhala ngempilo yakhe waveza ubuciko, waveza ukusebenza kwezipha lezaphu ekukhululeni ilizwe leZimbabwe, okuyikho abanye abantu ababhala imbali abazama ukukufihla.
Omunye wamakhosikazi aculayo awebambanani Women Assembly uVumani Ngwenya uveze ukudabuka ethi kalale ngokuthula umsipha ngoba ube ngumuntu oqhuba ukuthula phambili.
Thina besingakwazi sizwa lati khathi sihobe endleleni asize ubuhlungu shema ukuhamba umuntu omdala ayakusenani lati siyamlandela. Umsipha bengumuntu omuhle olungileyo ukubaba lwane lemfundiso futhi ubekwazi ukwakha isizwe ebengalabudlwangudlwangu.
Unkosikazi Agnes Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo laye uveze ukudana ngokutshona kukamsipha
Thina sidanile kakhulu ibulawa idanile ngokufa kwamsipha ngoba nobe umuntu ohloniphekayo njalo ethanda abantu lathi simthandi lokulahlekelo okuthize siyadana okumangalisayo namhla sidanile singomama obulawayo.
Umsipha ubethetshulwe yingwe ngomnyaka ka-1931 mhla ka-7 Ntulikazi eShabhani emulini bebelitshumi njalo ubethethe unkosikazi Charlotte Msipha. Ubesele minyaka engamachumi ayisificaminwemibili lanhlanu 85. Umsipha walwa impi ephansi kwebandla lezaphu leviyo lebutho lezipra ngemva kwempi uphatheke kakhulu kuhulumende ngoba nezikhundla ezithile zokukhokhela ingatsha ezimbalwa. Uthole inhlonipho kakhulu ngesikhathi ekhumula amajogwe ezombusazwe ngo-2014 lapho ala ukuphatheka kukhetho lokuba lilunga lekomithi kubandla leZANU PF. Abantu babuthene emizini yakhe eHarare laseGweru kodwa imuli yakhe ayikakhuphi umbiko wamalungiselelo omngcwabo njengoba yehlelwe izimfa ezimbili sikhathi sinye. Umzukulu kamuyi uLloyd Msipha Junior laye ubikwa etholakale efile endlini yakhe yokulala namhlanje ekuseni ekolitshini le-University of Zimbabwe lapho abefunda khona. Akukaziwa ukuba udliwe yini umzukulu kaMsipha lo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusasa sikhangela ukuchaphazwa kwemali yesikhwama sezimdefu yiziphathamandla zeZANU PF. Injongo yesikhwama lesi emqoka ngeyokuphathisa abafundi kanye lokuthuthukisa ubungcweti emsebenzini etshiyeneyo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asidibaneni kuhlelo The Connection kusasa lilami uNtungamilinkomo lomunye wami uChiwoniso Njani.
Abamabandla aphikisayo kanye lozulu bathi iziphathamandla zezimdefu ezavumela ukuchaphazwa kwemali yalesi sikhwama ngabeZANU PF kumele babotshwe ndawonye lomphathintambo wemfundo yaphezulu uMnumzana Jonathan Moyo. Injongo yesikhwama sezimdefu emqoka ngeyokuphathisa abafundi kanye lokuthuthukisa ubungcweti bezinga laphezulu ezifundweni elizweni. Kodwa sekuvele imbiko ethi uMnumzana Moyo lezinye iziphathamandla zeZANU PF zihlezi zichaphaza imali ziyisebenzisa eminye imisebenzi engelani lenjongo yayo efana lokuthenga amabhayisikili, ukusebenzisa emfeni, lokusebenzisa kunhlelo zeZANU PF ezigoqela ukuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Mgabe. Eloba inkundleni yeTwitter uMnumzana Moyo uthe unkosikazi Opam Tshinguri Kashiri laye wake wathola imali kuZimdef ekusebenzisa emfeni yesihlobo sakhe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomabhalane obona ngokuqutshwa kwenhlelo zeMDCT uMnumzana Abednego Bebe.
Abantu beZimbabwe okufanele ukuqakatheka ukuthi babekwazi kube yikho okuba kumqoka kakhulu ukuthi nxa sesithi thina ibandla leZANU PF kalilungelanga ukuthi libabuse siyabe singasi ukuthi siyabazonda njalo kumbe siyabathethisa. Kungakhathalekile lanxa kuthi wena uvele iZANU kawuyisupport ulesi hlobo esisupport iZANU ulesi hlobo kwazi ukuthi sibe nesihlakuzana kambe shiwa qobo lwakho muZimbabwe nxa wena uzahlala ephathini oyibona ukuthi ibole isukele ekhanda kuze kuyefika emsileni uthi wena yiyo indlela esiza langaye njengamaZimbabweni. Ngiyangithuthumela ngoba amaZimbabweni kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi lapha esesikhona nje njengelizwe umnotho kawukho, imisebenzi kayikho, yonke into kayibambeki. Kuyisizathu esisegcekeni ukuthi uvele ke bengena ngo-1980 lamadoda yinto ababeyenza ukuthi babengahloniphi into zabantu, babengahloniphi into zamakhampani. ahloniphe kanye lempilo eyabantu abahloniphi. Umuntu ongahloniphiyo onjalo kusobala ukuthi kufanele sibone ukuthi lapha kulo hlupho olukhulu oludlula lokho esikubona manje sebenzi ngoba iqiniso elikhona kuningi okudlula khonokho. Sikhangelela ukuthi ama-parastatals anjengezimdesi amaningi akuhulumende akungake wamangalisa ukuthi sithole ukuthi kukhona okudlula lokhu kwezimdesi ngoba kwezimdesi uJonathan ungene kathesi ukuba nguminister of higher education. Singakhangela kusiyemuva ama-parastatals amaningi sizwa ama-allegations amaningi esiwazwayo kuzaphuma kuphela kodwa kusala amaZimbabwean ake livuke phumane emaqandeni.
Kwenziweni ngayo izimdefu baba Bebe kanye leziphathamandla zayo eziyizo ezipha abantu bezanu PF imali yokuchabhaza.
Uhlupho lukhona ukuthi i-structure sama-parastatals zethu sinika uhulumende amandla adlulisileyo ukuthi bakontrole ama-parastatals. So ke i-complainant kufanele kube yi-parastatal eyiyo etsho ukuthi hayi lapha sesiphanjanisiwe. So njengoba kungalandlela okungaba ne-complainant khona eyi-parastatal ngoba lalabo abasebenza kuma-parastatal ngabantu abadojwa ukuthi baze kwenza exactly khona ukuthi babe bekhipha imali zabantu bezihambisa kuzanu-PF. Yikho abakuqhatshwa ngama-ministers lama-board angikhona bhakwa ngama-ministers. Surely nxa befakana babefaka bekwazi ukuthi lo simfaka uba ngu-board chair, lo simfaka uba ngu-CEO ukuthi enze lokho esikufunayo. Yikho sokumanifesta kathesi esikubona eZimbabwe.
Hello ke umnumzana Bed Nico Bebe umabhalane ubona ukuqutshwa kwenhlelo zebandla le MDCT. Ukutshengisela kwezifundi zama university akwele South Africa usekuphazamise izifundo kwabangela ukuvalwa kwama college la. Sekuchiye iningi labazali beZimbabwe abalabantwana emayunivesithi la bekhathazeke kakhulu. Iningi lithi kungenzeka kudingeke ukuthi ngomnyaka ozayo abafundi baphinde konke abakwenze lo nyaka kusitsho ukuthi bazawubhadalela kabili umnyaka owodwa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuchiswa kwezakhiwo zokufundela, ukulwa kwamapholisa lezifundi, ukutshengisela phandle kwezindlu zokufundela lokuvalwa kwama-university yizo izimo esezivamile ema-university kuleli phose okwenyanga yonke egcweleyo. Izifundi ziyatshengisela phose ilizwe lonke zisithi zifuna ukufunda mahala ngoba uhulumende ulayo imali kodwa uyachaphaza. Le yinto esitshiye iningi labazali bezifundi zeZimbabwe ezifunda ema-university la bekhathazekile kakhulu. Unkosikazi Sindisiwe Ndlovu olendodakazi yakhe efunda eWitwatersrand eJohannesburg uthi bakhathazekile ngoba imali le abayithola nzima kangaka ingahle ingene emgodini.
Mina ngokwami akungiphathi kahle ngoba thina esibuya ngaphandle abantwana siyabe sibhadalile ischool fees and okwamanje uma bengafundi which means imali zethu ezidlalisekayo and kuyabachithela isikhathi ukuthi la next year siyabe sikwazi ukuthi kumele bebe sebekwelinye izinga sesiyobuyela emuva futhi sidinga izimali ezishisiwe ukuze babuyele futhi esikolweni.
UMandlovu uthi abantwana sebehlalile evalweni.
Abethu abantwana sebebhekana lokuhlukunyezwa ngabantwana balapha eMzansi ngoba bona bafuna ukufunda mahara thina. Ikathi thina abantwana sebesifuna baye esikolweni ngoba sibhadele izimali zethu. So siba nzima kubo ukuthi bahambe ngoba bazofika behlukumezeke.
Kodwa sifundisa kwele South Africa uWitness Ncube uthi bazimisele kulahlekelwa ngumnyaka wonke belokhu belwela imfundo yamahala.
Fees must fall aside lami ngiyayisupporta kakhulu. Uthole ukuthi umuntu uqeda isikole akakaqali ukuhola mali but already sekanesikweleto esidlula i-half a million. So ama-fees must fall ngempela because now kubuhlungu ukuthi ubona abanye abantu bayehluleka ukufunda only because of i-issue yemali.
Loba nje umnumzana Mlungisi Jabalala engakabi lo mntwana oseqale izifundo zakhe e-university uthi uzawubuhlungu ngenani lezifundi zeZimbabwe esezihlukunyezwa ikutshengisela lokhu.
Inzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ngoba abantu abangelani le strike sebezithola besenkingeni engakho. Uthola ukuthi umuntu uvele le mali edebhadala ngayo imali yokugcina kumbe imali odeyibolekile or imali obethengise something ukuthi ekwazi ukuthi ethole ukuthi ezoqedelela izifundo zabo.
UJabalala uthi okunye kubuhlungu ukuthi ukugcwala kwezifundi zeZimbabwe kwele South Africa kwenziwe nguhulumende weZimbabwe osebulele ezemfundo.
ngendlela i-government yakithi yaluphatha ngakhona ilizwe lelilanda. Namhlanje sizithola sisesimweni esinjengalesi, abantwana abehlupheka. Namhlanje yisifundo okumele i-government yeZimbabwe sibone ukuthi namhlanje abantu babo ngabe bafunda kwapha elizweni labo. Ngayo namhlanje siyakwazi ukuthi hayi, definitely abantu bethu basafe besesikolweni.
Kodwa uWitness Ncube uthi lobanje bezizwela izifundi eziphuma phandle kwelizwe le yimpi eqondane labo okuzafuze bayilwe kumalungiselelo ekusasa labo.
As much as ama foreign students siwazwela ngoba babhadala imali eningi kunathi esikhathini esiningi, but then kunzima ukuthi understand abantu abangama citizen akulelo lizwe what they are going through, and then foreign students will not help us have free education for all.
Iningi lesifundi zakwele South Africa zibhadalelwa nguhulumende, amankampani azimeleyo loba abamabhanga, kodwa lezi zimali zezikwelede okuzafuze umfundi azibhadale sezilomthelo phezulu. Imali ebhadalwa ngumfundi ngomnyaka iyedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu, 30,000 ngomnyaka kwamanye amayunivesithi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Alinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 9:09 AM, lawe shortwave 4930 6065, lagu 15460 kHz. Ku Live Talk lamhla sixoxa ngokubhubha kukamnumzana Sifa Simsipha, onke waba ngusibalukhulu wesabelo senkabazwe njalo engumlandeli omkhulu webandla lezaphu elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umbiko wethulwe inhlanganiso yebona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele ye-Amnesty International uveza ukuba ukuphathwa kweziphepheli kwele Australia kufana lokuhlukumezwa phansi kwemithetho yamazwe omhlaba. Iphephandaba lilodumo lakwele Somalia liqhubekele phambili lamhlanje livaliwe, njalo lomhleli walo evalelwe engamiswa phambi komthethwandaba. Izisebenzi zephephandaba leZoxawgol eliphuma nsuku zonke zithi amasotsha kahulumende ahlasele amahhofisi abo ngomgqibelo ngabo 8 ntambama abopha umhleli walo uAbdi Abden Guled athatha le mitshina yokudinda iphephandaba. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Bula wasangoma umntana muya ikula bula sangoma kaanguye yeli angila. Inhlanganiso ezikhangele ukuphathisa abaswele ngokudla zithi zizimisele uqhubeka ziphathisa ngokudla lapho okulanjwa khona, kodwa kusadingeka ukuthi wonke umuntu asebenze ndawonye ukuze kube lokudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba, ngoba lokhu yiyo insika yezempila kahle. Unothando Sibanda usiphalo ludaba.
Inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba esigoqela iWorld Food Program, Food and Agriculture Organization, le United Nations Population Fund zithi lapho kunanzwa iWorld Food Day kuyadingeka ukuthi kusetshenzwe ndawonye ukuze kuthuthukiswe ezempila kahle ngokunika uzulu ukudla okwaneleyo kanye lamandla okuziselela. Olima kwenye yensimu lezi eJocholo, unkosikazi Sincengani Mabhena, uthi izivande zabo zakulezi insuku azilamumbu lembida kuphela njengakudala, kodwa sebehlanganisa imihlobohlobo yokudla okugoqela izithelo ngemva kwemfundiso ethi lokhu ukudla yikho okulakho okulisa imikhuhlane kwakhe umzimba.
Sifica sibili kuloncedo lunye olukhulu olumangalisayo engadini. Njalo engadini yethu kulezihlahla, amafruthu. Amafruthu lana azasincedisana ekudleni njengoba imizimba eyakulezi nsuku ifuna amafruthu. Sibona sizancedisaka kanye naye sibili kakhulu.
Omunye njalo umlimi, uMnumzana Mika Chuma, uthi bayalima sibili kulandela usekelo lwenhlanganiso ezichiyeneyo ngoba akulasikhwehle esiphandela esinye, kodwa basadinga ukuphathiswa ukuthola indawo zokuthengisela izilimo zezivande zabo kanye lemota zokuthwalisa.
Into elisifuna inhlanyelo ifertilizer ayitholakali eduze lapha eJotsholo. Kumele umuntu kobulawayo kumbe ewange ukuthi ziyetholakala. Kuyabe kufunakala njalo ukuthi kube le mota ngoba izinto zenu eziningi izinto ezishesha ziwonakale kumbe zibone.
Inhlangothi lezi seziqale ukuhambisa ukudla kundawo ezibhekane lendlala. Kukhangelwa kakhulu ukudla okwakha umzimba ikakhulu ebantwaneni. Isakhamuzi uMnumzana Allen Mangena uthi ukucikizeka kwemizimba yabantwana kubangelwa yibunzima abantu ababhekane labo ukuselela imuli zabo okwenza behluleke ukuthenga ukudla kwemuli yonke kanye lalokho okudingwa ngabantwana abasakhulayo.
Ukusela ukudla okwakha umzimba kulo eZimbabwe ngibona ngani kwenziwa ukuthi lapho esihamba khona nxa sikhangela ngezenotho yelizwe azimanga kahle. Lokhu kwenza ukuthi abazali nxa bekhangela besiyathenga ukudla abasathengi njengezolo ukuthi bethenge oponyutho babantwana, sebethenga ukudla kwemuli yonke impupu lesichebo.
Osakhulayo uNkosazana Coletta Phiri osebenza labantwana uthi kungumlandu kahulumende ukunakekela abaswelayo.
UZulu ukhangelele njalo lokuthi uhulumende azame ngawo wonke amacebo mhlawumbe athathe lamanyathelo okukhulumisana lamadona akwamanye amazwe nxa labo besenelisa belule ingalo zabo ukuze laba bantwana abavela kumindeni e-disadvantaged bathole ukusizakala.
United Nations ithi kusakhangelwa indaba zokudla kumele kuqakathekiswe abesifazana ngoba ukucubungula kuyaveza ukuthi lapho benikwe amathuba afana lawo besilisa, inani labantu abalambayo lilakho ukwehliswa ngezigidi i-150 million emhlabeni wonke jikelele. Indikimba yalonyaka ye-World Food Day enanzwa minyaka yonke mhlaka 16 Mfumfu ibikhangela ukuguquka komkhathi, ikhuthaza ukuguquka kwendlela zokulima, iveza obala ukuthi amazwe anjengeZimbabwe kumele aguqule indlela okulinywa ngayo ukuze abantu bathole ukuphila. Isithi, climate is changing, food and agriculture must too. Inani labantwana ababhekane lendlala kanye lemizimba engabukekiyo ngenxa yokusilela kokudla okwakha umzimba, standard growth liyalikhwela okubikwa selifike kumntwana oyedwa kwabathathu. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Siyabonga Nothando. Lokhu sikudaba lwezempila kahle. Izibhedlela ze-United Bulawayo Hospitals azibikwa sezimise ukuhlinza izigulane ama-operation ngesilungu kulandela ukusilela kwemithi yokulalisa abantu. Encwadini ethunyelwe odokotela bezibhedlela lezi, umqondisi wezempila kahle kugatsha lwezempila kahle odokotela NBT Zwanga uthi ukusilela kwemithi leya sikokobulawayo kuphela kodwa ilizwe lonke jikelele. Omela isigaba seBulawayo East edalele parliamente esibalisa izibhedlela ze-UBH uNkosazana Thabita Khumalo owebandla le-MDCT uthi umumo usumubi kakhulu ezibhedlela.
Sokuhlatshwa umkhosi namhlanje ngokuthi kakusela mithi yokuhlinza abantu. Umnyaka lo uqalisa abantu bebehlaba imikhosi ukuthi bangahambisa abantu abagulayo isihlobo zabegulayo ezibhedlela. Kuthiwa abantu bebethenga imithi, bayethenga amadriphu, bayethenga ama-injection, bayethenga amabhandi. Wathuba kwathi zwi namhlanje sokuthi abantu abasahlinza ukuhlatha imikhosi. Okuvele kukhona ngokuthi izani yona isizitshelile ukuthi indlela yokuthi ihlukuluze izizalwane zaseZimbabwe kuze kufike emkantshweni yokuthi bazame khonoko ukuthi nxa sizimele siyehlinzwa sihle sife ukwenzela ukuthi yehlise inani abantwana baseZimbabwe abafuna ukufunda. Njalo ukhombisa njalo ukuthi sebentshontshe baze bayayintshontsha le mithi yokulapha abantu. So udaba lolu olwe-corruption soluphumela-ke khathe esegcekeni futhi yebona ye uyabuya uministri ephalamenti uChinamaza asitshele ukuthi iministri ye-health ufake imali enjalo esitsho sithi hu iyimali ivele isisezikwameni zabo kayifiki ngaphi kayifiki ezibhedlela. Ngahamba mina e-UBA ngisiyabuzisisa ukuthi kanti ngizakuthiwa mina lithi abantu abayathenga ama-narity bayethenga amasitha bayethenga ama-surgical plates kuhamba njani. Zangitshela bathi yebona ye imali sayi-allocatewa sibili ukompyutha ikhona kodwa ebhenki kayikho.
Manje njengebandla kukhona yini amanyathelo elizawathatha?
Njengebandla sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC elikhuthela umbaba uTsvangirai sikuhulumende nasisiyohulumende lolu dubo lolu uZulu yena ngokwakhe njengoba ubone ensukwini ezedluleyo uZulu kulensuku uyavungama uzavungama uZulu atshengise ibandla lezanu-P_F ukuthi hhayi bo sokwanele sesidiniwe ukufa sesidiniwe indlala sesidiniwe umsebenzi.
Hello-ke ngunkosazana Thabita Khumalo omela isigaba seBulawayo East engokwebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kwezemidlalo ukapteni weqembu le-Highlanders uFelix Jilungwe uthi kabasoze balinde ukuphathiswa ngamanye amaqembu emkhankasweni wokuphakamisa isicoco se-PSL salonyaka kodwa bazazidlalela bona ibhola. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo kaBulawayo.
UChindungwe bakhuluma ngemva komdlalo weqembu le-Highlanders lele kuLawayo City wona ophele ibhoso inqobe nge-3-1 enkundleni e-Papa Fields ngensonto. Limpumela idale uba iqembu le-Highlanders likhuphuke liyehlala kundawo yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo ngamachumi amahlanu lantathu 53. Phezu kwengalane kule qembu le-Capes United lona lile miklomelo ngamachumi amahlanu lane 54 njalo elenze izimanga ngokwenelisa ukuphenduka kwabafileyo njengoba belitshaywa ngele Dynamos nge-3 kanya sekusele imizuzu emihlanu ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina kodwa lenelisa ukulinganisa umdlalo waphela zingutshikilobhanqa 3-3. Iqembu le-Highlanders belizazithola selihlezi phezu kwengalane aluba umdlalo ophele iqembu le-Capes linqotshwe ngele-Dynamos njalo bakhona abalandeli bomdlalo wenguqu abathi indlela i-Dynamos ehlohlwe ngayo iyasolisa kodwa ukapteni webhoso uFelix Chindungwe uthi bona vele akumelanga bethembele kwamanye amaqembu.
I think into eqadelwe ukuthi each game ebuyayo siyibambe siphongeyiwina singawina each game ebuyayo i-Capes abaza kuyenza ngokwabo that is abesenza okwethu. Kade bonke game ke ngeke sithathe serious isiwini ngokubhora ngokudlala nomuntu yadlalela nalo.
Iqembu ebelihlezi endaweni yesibili phambilini kwemidlalo yangempela viki yele FC Platinum lehle lahlala kundawo yesithathu ngemva kokuba ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu leNkezi Platinum ngomgqibelo. Ngaphansi kwengalane umqeqetshi weqembu le-Cholocho lona elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane uLizwe Sweswe uthi bazalwisa imidlalo izifike emaphethelweni ukuze bengakhunyulwa kusigaba se-PSL. Iqembu le-Cholocho lile miklomelo engamashumi amabili lantathu ikanti iqembu elikundawo yesithathu nxa usuka emsileni leMutare City Rovers lile miklomelo engamashumi amabili lanhlanu. Elinye phakathi kwalawa maqembu omabili lizalandela ele-Border Strikers ekuyeni idlala kusigaba sika-Division 1 ngomnyaka ozayo. Iqembu le-Border Strikers linqotshwe ngeleMutare City ngomgqibelo njalo lile miklomelo elithumi lane sekusele imidlalo emithathu ukuba isizini yalonyaka iphele okutsho ukuba liselalo ithuba lokusinda ekugunyulweni. Kolunye udaba lomayelana nomdlalo wenguqu kusigaba se-PSL inhlanganiso ye-PSL namhla ethule uhlelo lokuba amaqembu kusigaba se-semifinal lemsomqhudelwano we-Chibuku Super Cup azodlala njani njalo nini. Ngomgqibelo iqembu le-Harare City lizadibana lele-FC Platinum enkundleni emandava ukuthi ngensonto iqembu leNkezi Platinum lizanqikelana leqembu le-Highlanders enkundleni e-Papa Fields. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani kanje sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. Wonke waba ngusibali ukhulu wesabelo senkabazwe uMnumzana Sifa Semsipha kasekho. Ukutshengisela kwama-university akwele South Africa kudala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.